Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilugandaba hola mugila msakazweni wa Studio 7 ngolwesine mhlazi 28 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze United Nations ugwalo olunezikhalazo zebandla ezibalisa ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye nodaba lwegugurahundi.
Sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe.
Abasekeli bebandla lezanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla le-MDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo.
Bathi ukuthi iZANU-PF ifakeke abantu abale mawipon achiyeneyo ukubana bemisi iprogramu yethu kufakwa amatshe emgwaqweni lakho konke nemoto ezichiyeneyo, more than 10 izimoto.
Inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Republic Party linikeze iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezibalisa ufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurahundi. Abantu abaningi kakhulu bafole ezitaladeni zePretoria besiya emahofisini la behlabela ingoma ezihaya ubuthwakazi, bafika phandle kwamahofisi e-United Nations lapho umkhokheli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ayethule khona amazwi akhe ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bephakamisa ilizwi lesigaba seMandebeleni andubana benikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo lwabo. Sixoxe lo moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga babu Chris Gande, linjani labalaleli? Uhlelo lwethu luhambe kahle kakhulu namhlanje lapha kade siyetshengisela khona emahofisini e-United Nations ePretoria khonapha kwele South Africa. Sihambisa i-petition yethu elikhuluma ngokuthi sesicela inhlanganiso ezinjengamazwe e-United Nations angenele udaba lwethu lwe-self-determination. Udaba lolu luhambe kuhle kakhulu njalo siyabonga ukuthi ama-officials e-United Nations asamukele kahle kakhulu, kanti labantu bethu bebezile ngobuningi. Yonke into yahamba ngendlela ekade sihlele ngayo, okubonisileyo ngempela ukuthi abantu bakithi nxa singaziqoqa sizihlele, inkululeko yethu izabuya kungekudala. Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu bethu bagcwele kulolu le-South Africa lakwamanye amazwe, kodwa siyabonga ukuthi imeseji yethu ihambile ukuthi sazi samazwe omhlaba ukuthi sesifuna ukuzikhulula siphume elizweni leZimbabwe.
Manje ngemva kokwethula elikwethulileyo khona ngale emahofisini e-United Nations, kuyini eselikukhangelele? Likhangelele ukuthi lizaphiwa na impendulo?
Sikhangelele sibili ukuthi impendulo sizoyiphiwa, ngoba obemele i-United Nations u-officer u-Isaac Lethwaba usithembisile ukuthi ke incwadi yethu iza kuyafika khona le phezulu kwaba yibo abakhangelele ngendaba eziphathelana lalezi ekade sizethula kibo wasithembisa ukuthi ke impendulo yethu ingabuya kungekudala. Okuyinto yokuqala mhlawumbe esithe siyenze siyintshwakazi Republic Party ukuthi sithuthukise kumbe senyukise udaba lwethu le-international lobbying. Ngoba lonyaka kungasodaba lwe-COVID-19 sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lodaba lombhuqazwe udaba lwe-genocide. Ngoba sinanzelela ukuthi udaba lwakithi alukakhulunywa ngabanikazi. Kungakho ekathesi sikhuphula izinga sosithi sesifuna ukuthi umhlaba ungenele ube involved edabeni lwasemathebeleland le-migrants esithi yimthwakazi. Sinanzelela ukuthi amazwe lawa ahlanganiswa ngo-1923 kungelasivumelwano samaNdebele labantu esishoneni. Kungakho ngokunjalo lasekhaya khona ngale sibhizi siyasebenza siyezabelweni singena sishumayeza abantu bakithi ngevangeli self-determination ukuzela lapho nxa sikhuluma lo mhlaba babone ukuthi ngempela abantu silabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Abasekeli bebandla leZanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla leMDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo. Uchamisa ungene kulesi sigaba ekhulumisana lenkokheli yomphakathi kunye loZulu Mathupha. Imfanekiso esithunyelweyo itshengisa abantu abaningi kakhulu beminyana befuna ukumbona. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance, umnumzana Gift Ostalo Sesiziba, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ubehlangana ke lezinduna labantu bemaleaders emacommunity labantu abachila abantu abachiyeneyo ke endaweni ezigqathe uRungwe eKaroi lasemagunje. Okokuqala ukuthi ke sihambe kulezi ndawo ukwaqhuba umsebenzi wethu andakula ke okumise umsebenzi despite ukuthi Zanu PF ifake ke abantu abale ma uyibona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto ezichineyo more than 10 izimota ke Central Intelligence ebezifaki ukubana ke zimisa uhlelo lwethu. Kodwa ke izizukulwane zeZimbabwe labantu bonke jikelele babemanyane bonke ukubana uhlelo lwethu luye phambili njalo kungabi lo muntu ongamisa ke ama-program ethu.
Ukhangelelwe ukuthi uzakuya ngaphi umongameli?
Zake lapho esingakangeni khona eMashonaland West sosizaziswa ke ekuseni ukubana hayi namhla sihamba lapha lalapha. Kodwa ke ngikwazi ukubana siyaqhubekela phambili ngonhlelo lethu ubana ke siyezindaweni ezisemaphandleni ukuze sihlanganele labantu bonke abaqhakathekileyo kundaba yokuthi kube lomanyano yenguquko yelizwe.
Umnumzana Gift Ostalo Sesiziba, ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Yamatitshala eZimta ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ekuqaleni kwayonale inyanga zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga amajekiseni omabili e-COVID-19 zingayi emsebenzini. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta, umnumzana Richard Gundane, utshele iStudio 7 ukuthi abasoze bavumele uhulumende ukuthi axotshe ngitsholo yedwa umbalisi ongahlatshwanga lijekiseni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kayisoze ivumele ukuthi ababalisi baxotshwe umsebenzi nxa siqondane ngendaba yokuhlatshwa ijekiseni le-vaccine. Into esikhuthazayo ukuthi ababalisi bonke kumele ukuthi bahambe bayahlatshwa ijekiseni le-vaccination. Yikukhuthaza lokhu ngesikhiwa sikhuluma nge-encouragement ukuthi kuqakathekile ke ukuthi ababalisi bonke bahambe bayehlatshwa. Kodwa ke into eyaziwayo ukuthi abanye balama medical conditions achiyanayo. Leyo into ithina sikhona ukuthi simelele ababalisa banjalo ukwenzela ukuthi kungasoze kwaba nokuhlukuluzwa kumbe kwabe sokugcina sokusetshenziswa impamba ngamanga ngamandla ukuthi umuntu ayehlatshwa kumbe njalo umuntu agcine sesesaba sesiyehlatshwa against recommendations from the doctor. Hayi, lokho kawumelanga ukuthi kube njalo. So thina njengenhlanganiso siyabe sirepresenta ababalisi bonke kwenzela ukuthi kungasoze kwaba lo muntu oyedwa ozagcina sekuthiwa sexotshwa umsebenzi kumbe imali kayisabuyi. Hayi, lokho nxa siwukhangeleka kusoze kwenzakale. Yiwumsebenzi wethu ukuthi sivikele khonokho ukuthi kwenzakale.
Umnumzana Richard Gundane ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ezimtha. Izakhamizi zemganwini kobulawayo zikhala ngokucithwa mahlayana kwamandla kagetsi kuleli lobiji. Inhlanganiso emela izakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ithi okudanisayo ikuthi inkampani yezesa ayilahlelo lokwazisa uZulu ukuthi izacitsha nini amagetsi lokuthi azaphenduka nini. Lanxa nje udubo lokusilela kwamagetsi solunganeno, izesa iyacitsha njalo nje endaweni ezithiyeneyo ukuze iwalondoloze. Kodwa kwesinye isikhathi acitsha ngoba imitshina ingasebenzi kuhle, kuntshontshwe ama-transformer lencingo zawo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Udubo lokusweleka kwamandla kagetsi elokitshini lemganwini asiyonto eqalisayo. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo siyasibabikele abantu bezesa bathembise ukuthi bazahamba baye kulungisisa khonoko. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kubangelwa ukuthi kuyabe kulezinto bona abazenzayo khona ngale abezesa emganwini.
Udubo lolu lusemganwini kuphela yini kwamanye amalokitshi akhona amagetsi?
Amalokitshi amaningi ahlangana lodubo olufanana nalolu olomganwini. Ungakhangela indawo enjengeHillside sokulesikhathi eside bekhala ngokuthi amagetsi lokhu acitshayo abalawo kwezinyanga phose ezimbili. Ukambe futhi endaweni enjengabomakhandeni lapho bayakhala ngendaba efana nayo. Le mganwini layo kibo Phumula South khona kuphana lakho uyafica ukuthi kuyahlala isikhathi izindawo ezithize zicitshelwa lazo amagetsi. Kodwa suka sikunanzele ukuthi kuyachiyana ukucitshwa kwamagetsi lokhu. Ezinye kuyabe kuthe kwalahleka umbane kumbe kwalahleka amandla kagetsi ngenxa yokuthi kuyabe kube lama faults athile ayenzakeleyo, mhlawumbe ebangelwe ngumoya kumbe mhlawumbe ebangelwe ukuthi intambo zitshontshiwe. Ungathatha umzekeliso owendawo enjenge-North End, amagetsi khona ngale ziningi indawo ezike zahlala zingelawo. Ukhangela izindawo enjengeHillside engayibalisa lakho uzafika ukuthi sokulesikhathi amagetsi engekho ngenxa yokuthi kuyabe kuthe kwaba lama faults athize, ukuqambuka kwentambo okwenzakeleyo kumbe ukudubuka kwezitshi okwenzakeleyo. Sibese siba lezindawo enjengabo Phumula South ukuthi amagetsi abe hambile ngenxa yokuthi kuyabe kulokunye yona izese kwenzayo ezigabeni khonaphana kodwa ingasatshela abantu ukuthi izachitha amagetsi ngesikhathi esithize. Abantu nxa bebona kungela amagetsi ezindlini zabo bazitshele ukuthi ugetsi hambile ngenxa yeload shedding, kukanti bona begcisa yibabaye besebenza babe sebecitha amagetsi lawo mahlayana.
Izesa ingazisa abantu uhlelo lokucitshwa lokulayithwa kwamagetsi kungaphathisa njani lokho?
Sihlala sibakhuthaza abezesa ukuthi njenge-service provider kabaxoxisane labantu ngaso sonke isikhathi. Nxa kuye ukuthi kulohlupho lokuthi kube khona umonakalo ngentambo zegetsi kumbe ngezitithi zikagetsi, kabaxoxisane lezakhamizi zihlale zikwazi ukuthi kulodubo olunje. Nxa kuye ukuthi bazathatha amandla kagetsi kuyibo abafisa ukuthi bawathathe lakho ngokunjalo kabaxoxisane kusana lezakhamizi ukuze izakhamizi bekwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokule load shedding akuphume i-timetable mbululo oluqondileyo oluzakwenza ukuthi abantu benelise ukuplana kumbe ukuhlela izinhlelo zabo zokuthi bazasebenzisa sikhathi bani lawo magetsi xa ihamba ngesikhathi esithize benelise ukuthi balungisise abafuna ukulungisisa igetsi sesekhona. Ukuba ne-timetable kuyancedisa ngoba izakhamizi izabe zikwazi ukuthi ngesikhathi esinje igetsi yabe ikhona labo bahlela inhlelo zabo, ngesikhathi esinje yabe ingekho labo benelise ukuhlela inhlelo zabo. Khona kanasela sikukhuthaza kodwa ke sikunanzelayo ukuthi uzivesa nxa simqathanisa lo BCC akufanani ngoba uBCC uyabe khiphe i-timetable yakhe eclear ukuthi amanzi azahamba ngalesi sikhathi abuye ngalesi sikhathi. Kodwa uzivesa ubona ngokuhamba kwegetsi ukuthi hayi kade sebecijile ukuthi ubuya nini uyabe ungakwazi. Kwesinye isikhathi uyahamba 5 minutes aphenduke kugcine sokubulala ezinye impahla, kwesinye isikhathi ahambe ilanga lonke. So ngokunjalo ke siyakhuthaza njalo sihlala sikhuthaza ukuthi uzivesa kayiphume ne-timetable kumbe uluhlu lokuthi bazachitha nini balayite nini amagetsi abo kwenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuvikela impahla zabo ezingalinyazwa ikuhamba lokuphenduka kagetsi kumbe zibe kwazi ukuthi zizasebenzisa ugetsi ngalesi sikhathi njalo balungiselele lokho abafuna ukusebenzisa ugetsi.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Lwezempila kahle lubika ukuba abantu abaningi ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabalithelelwe ezikolo kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamajumi adlula ithoba minembili 84 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi abangamajumi amabili lanhlanu 25 ngabathelelwe leli gciwane ezikolo zeManicaland abayithoba minembili 18 leMasingo abayisikhombisa 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day linodaba oluthi isithunywa seUnited Nations esisuke elizweni izolo sikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lenkokheli yezombusazwe. Iphephandaba leHerald linodaba lokuthi omunye umlisa odabuka eKwekwe waphosela ibhomba lebhedulo esitolo seChicken Inn eHarare, uncitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngoba ebonakala njengomuntu oyingozi emphakathini. UDouglas Chada utshele umantshi weHarare ukuthi waphosela leli bhomba eChicken Inn ngoba wayefuna ukwethusela amasela ayefuna ukumthathela imali yokutsekeja ayelayo esambeni sakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibona niyo 7 yabingelela undawana zonke lapho sakwazi ukufinyelela khona. Ngibonge kakhulu ukufizwa indaba mhlana malanga ekumakini. Sisebenzela umsebenzi ube lula ukuthi sazi noma sekudeni okwenzakala ekhaya. Basakazi abahle njalo abathandekayo. Ngisicela ngisicela ngumhlali ohlala endaweni esemendlovu khona isigaba laphana sizothiwa iMakhokhomba lapha baningi basazi abahle. Yazi sinohlupho umsakazi laphana. Ngicela ukuthi mhlawumbe yo umhlonitshwa uobhedi umpofu lapha umdudla nguye owasisiza sizinkatazweni ngejojo. Ujojo lalikhona laselivuza thina singabantu abahlupheka kule ndawo. Sesicela ukuthi manje ijojo lyangasela amanzi inganamanzi linjalo lejojo. Sesicela ukuthi mhlawumbe ma wenza esibizele injini, injini elapha isekho siwazi yaphi yajontshwa mhlawumbe isekho. Abantu bayahlupheka kakhulu laphana mhlonitshwa obhedibofu laphana baba. Sesicela ukuthi usisize kakhulu mhlawumbe ngamasola noma ngenjini enye endala mhlawumbe ma unako wakho usize singomakhelwane bakho laba siyakhala sizakhamuza simakhokhomba. Sesicela usipone laphana musi siyahlupheka kakhulu.
Uma siyazama uvume ngoba imali yikho kodwa besicela senjo mkhulu ukuthi mhlawumbe isisize kakhulu ngendaba yamanzi emakhokhomba lapha nejojo lizocela ukuthi umoya lisikwa phezulu lapha life siyesuza kaningi kanti athi ungasiza kakhulu siyacela sicelela thina siza khamuzi kule ndawo sicela kakhulu sincongcozo siyathemba ukuthi usizwa ngiyabonga
bandezela uphelo lo
amajono mahlaba Lembono nje mbili emthathu emine sibesithi na on behalf of abakhokheli bethu sesina sekufake straight izikhalazo zibakha engizama ukukutsho ngokuthi indawo iyagula indawo ivula umsebenzi kwamkhulu kodwa abakhokheli bethu umsebenzi wabo ubamshana sibesina ngakuyenza maybe from the studio you can easily come uzibonele wedwa uzabona ukuthi no indawo yaphi meaning as indawo yakhula sithi ngisembuthi amanzi education lezemvelo nje uzazozibonela wedwa ukuthi no hayi lapha kuyanga kuyaphi ngamafichane ngakubeka njalo kusacela impendulo esukathi okokucina within the community no one chase isigaba siyakula evuli akathimu encanda bayithi ihozo liyanjazi iyakula jamagina pastures abafana abancane injalo singabameleli na now why can't just come out like abafana we are eager to perform abafana they are eager to perform at any level so loko sikufaka ku ministry yamasports please give us inakeleli khonoko siyabonga
sanibonani balandeli bestudio kuyahlupha owezandla iyahlashiza problem bathi eZimbabwe i-free the call condom eZimbabwe kodwa kugijiswana ukusa kwamalanga abantu abadala besitshela amanga besabantwana into engalunganga kuthiwa abanye abantu kabafanelanga bekhampeni be-free uchamisa abafanelanga be kanti sasilwela bani ngoba thina siya empini sasiyalwela abantwana beZimbabwe noma nguba kathesa kusavunyi sokufanele siswe yizani kuze kube phakathi okuthi khona ngoba thina asinawe ama-powers okuba sibona babe siyalwela bona ukuthi babuse kuze kube phakathi singazi kuliqiniso elingakanani lelelo uma kuba befakelwa ama-sanction besola ubuso wabo lokuthi bona fanele kuhlobo hodwa kuqembeni wodwa into engavulwayo engakuhlaba wona kuthe khona ngama-sanction ngama-sanctions anje nganjani ngoba phela omunye lomunye umuntu fanele abe lilungu eZimbabwe kodwa kayikho leyo nto bafuna ukuthi aluba kuthiwa akukhulunywe bona bazwakale ukuthi hhayi ngamasayinza asenza abantu base-ten America bafuna ukuthi babuhlungu ngomnotho ngenotho leyo babeyihuqulu eZimbabwe bona bahuquluzi bafuna abafuni ukukhulunywa ngakho hhayi ngamaZimbabweni hhayi abantu abakayi azi baphiwa abantu abanye babo
salibonani kustudio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngikwele South Africa ngicebisa labafowethu laba bafika ngapha eGoli sebevuke ukungezwa kakhulu sebengenela abantu ngithi bafowethu yebo uma lingenela abantu lidinga imali yekelani ukurepha lidubula abantu khathi lingamaswela njani lingaubomafunda nini singalibambo i-1 sizomthontisela iplastiki shuwa lizothi bomalume into eliyenzayo asiyithandi kuhamba lingenela abantu yebo lifuna ukuya ekhaya kodwa yekelani ukutshontsha lize lihambe ligwaza abantu asike sekeleni bafowethu basekhaya hayi into eliyenza iyayangisa sizocatshisa ikhanda ngapha lina selisenza ukuganga kodwa ngale Zimbabwe likwenzi ngoba balirata yekelanini ngiyajabula le audio ma ingafunda labo bayizwa abantu laba bayenza ukuganga
Salibonani. Ngiyalibingelela lonke abantu beZimbabwe. Ngibingelela bonke abase Europe, abase Africa, yonke abantu beZimbabwe. Ngiyalibingelela lonke labasiphathela loluhlelo lweStudio 7. Ngiyalibingelela. Mina namhlanje inkulumo yami engiyikhulumayo ngingumama weplant. Ngikhuluma ukubana umoya oyingcwele awungene ngaphakathi kwezinhliziyo zethu sonke bazali sikhangele ukubana izimbabwe yethu ingakhululeka kanjani ebugqilini obunje singayikhulula kanjani ngoba ingakhululwa yithi hayi ngomunye umuntu yikho bakithi mina ngikhuluma ngifaka uNkulunkulu ngoba nguye wadala zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga njalo uNkulunkulu kahlulwa lutho noma ungayenzani uJehova kahlulwa lutho yikho ke ngithi asibeni lombono ngaphakathi kwenhliziyo zethu nangaphandle sikhangele umuntu ongasikhululela izimbabwe kuphela izimbabwe umuntu ongasikhululela yena ngisho kuma opposition party singakhulumi ukuthi ngifuna ukukhululelwa iBulawayo ngifuna ukukhululelwa iPlumtree ngisho ukuthi sikhumbulele abantwana abezimbabwe abahluphekayo bonke yikho engikukhulumayo siyamazi simkhangele ongakhulula izimbabwe siyekele ukubamba lapha nalapha 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 kuza sisangaphi uma kungakhululekanga izimbabwe uma izanu ingaphumanga embusweni kuza sisangaphi uma ingaphumanga embusweni kuza yala lokho ekunje abantwana behlupheka besemazweni khumbulela umntwana ozalwa namhla khumbulela umntwana ongafundiyo esikolo khumbulela ukhumbule konke nje ngikhuluma ngiseMplumtree esikhalangeni ukhumbule ledamu lethu lelana elemabhongane ukuthi ladabu kanini angifaki izinto eziningi lingalungiswa lingalungiswa ngubani
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Europe namuhla kumbe kusasa emhlanganweni etshiyeneyo ebalisa ukulondoloza ukugugudeka komkhathi climate change. UBiden uzasuka elizweni udaba loluhlu lwendleko zikahulumende ispending bill lungakalungisiswa. UBiden ufuna ukuthi izipatsha labo somabhizimisi abathola imali eningi babhadaliswe imithelo ethe xaxa ukuze kutholakale imali yokufeza inhlelo zakhe zokwakha amabholoho imigwaqo lezakhiwo. Kulelinye ilunga lamademocrats unkosikazi Kirsten Sinema osethekasekeli inyathelo lokubhadalisa abantu laba imithelo. Ngambe uBiden engaba esehluleka ukubusa na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Muzobanzi Ncube owakugabhu esilobela ohlala ngapha eWashington DC.
Ya uyabona mnumzana Gandhi ngendlela uMongameli Biden waphatha ngayo indlela ye team letha amasotsha akithi from Afghanistan back. Azange ayiphathe kuhle sibili indaba leyana ngoba uyabona ukuthi into futhi yasuka yasimphambanisa kakhulu phezu kokuthi i team letha amasotsha yakhe azange ibe organized ngendlela sibili eyacaca kuhle ukuthi khona kukhanye ukuthi abantu bonke okumele ukuthi bekhitshwe okokuqala amasotsha onke ngakaphumi bonke laba abantu ababencedisa ama-Americans nge-intelligence khona ngale loku-translator e-Afghanistan. Uyabona abantu bonke laba yibo bakumele ukuthi ngabakhitshwe kuqala balungiselwa sibili kusesela-masotsha konke u-Taliban laba bengakabuyi uyabo. So into yaphambaniseka futhi yikho khona ukuthi kwasokaba le suicide bombing leyana eyagcina ibulala amanye amasotsha I think angu-11. So khona ukuyana uyakwazi ukuthi uBiden kwahle kwamphambanisa sibili kakhulu ngoba uyabona ama-Americans kathanda ukuzwa kuthiwa amasotsha afile and futhi amasotsha lana afila khona phana e-airport yangkhona naleyana okwakuthiwa khona kula masotsha vela yewagadileyo ukuthi khona abantu bagade izindege lezo. So ukuthi ngathi uzaluza hayi lapho kusekhatshana kakhulu ngoba okuyinto kwakhona you know bazinto zepolitics khathesi ayese sikhohlwe ngakho.
Kesikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus siyabona ukuba naso kukhulunywa njalo ukuthi kungaba le ndingeko yokuthi abantu bahlatshwe enye njalo ijekiseni yesithathu. Ukubona njani lo?
Mnumzana Gande, igciwane leli ele COVID-19 libahile sibili umhlaba wonke nje jikelele and lokho elibuya ngendlela ezehlukeneyo njoba sibona futhi lakhona apha e-UK sesizwa kuthiwa sokulenye okuthiwa i-Delta Plus uyabona. So into yenzakalayo ukuthi amazwe amaningi avala ngokwehlukeneyo ngoba amanye ayesaba kakhulu okwedlula amanye and into esisenzakala kakhulu e-Asia ukuthi ama-companies amaningi e-Asia lapho thina i-America e-order khona ama-supplies amaningi ama-companies avalile amanye avula so uyabona sokwenza ukuthi khona ezinye izinto zangkhona sezibuya mbijana mbijana njalo sezidula uyabo so i-supply chain yesifuke yasiphambaniseka lapha ukuthi i-America isithola izinto eziphuza njalo futhi zithi sezifika sezidula so ukuthi kunje ama-petrol njengoba sibona sekhwelile le zinto ema-restaurant lezitolo lapha into sezikhwelile because labo laba aba-odayo ngabe-business bafuna ukuthi benze i-profit so kumele bekhweze intengo zakhona
umnumzana Muzobanzi Ncube ngowakoKapu esilobela kodwa ehlala ngapha eWashington DC singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ukufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurawundi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.